Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazo muhle. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela abakhalale umsebenzi izolo bakhuthazwa nguhulumende ukuthi babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zisahluzisiswa.
Yes, le problem yokuthi akula equipment ezibhedlela, abantu bathatha imali zabo behambe bethenga equipment. Yethenga ama drugs izinto ezingamali siye okumele singazi khona esibhedlela. Bebuye belatshwe kusetshenziswa zona lezi zinto. Laba abangelazo izimali abavela khatshana le nxa kungatholakalayo izinto zakhona abakwanisile ukuthenga akusela kulatshwa okukhona.
AmaNdebele aqoqa ukugcotshwa kwenkosi yawo uMnumzana Bulelani Collins Khumalo bathi lumcimbi uzaqhubekela phambili ngomgqibelo eBuffalo Fields lanxa uhulumende esithi ungenziwa.
Nango umduli lo mama ukhuphi basebezihambela eGoli bebizwe ngabanye abantu kunganani yomhlangano we-MCC wasekhetha uChamisa uthi kambani yikho kuqala khona uhlupho.
Uzakuya yini eHarare unkosazana Thokozani Khuphe kungakafiki amalanga ayisikhombisa ukuthiwa engawedlulisa uzathathelwa amanyathelo na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela besibhedlela zikahulumende abakhalale umsebenzi izolo sebekhuthazwe ngumqatshi ukuthi babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zisacutshungulwa. Iphephandaba lethe Herald lithi phakathi kwabodokotela abangamakhulu amabili lamachumi amathathu i-235 abasebenza esibhedlela seParirenyatwa bekulabangamachumi amathathu kuphela i-35 abaze emsebenzini izolo. Kobulawayo lakho kubikwa bekulabodokotela abalutshwana kakhulu. Enye ingxenye yesibhedlela elezigulane ezelatshwa ziphindela ekhaya ibikwa ibivaliwe izolo esibhedlela sempilo ngoba kungela odokotela. Odokotela laba bazise uhulumende kumaviki amabili adluleyo ukuthi engayekela ukulungisisa izikhalazo zabo ezigoqela iholo, ama-allowance lokunye bazakhalala umsebenzi. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabodokotela e-Hospital Doctors Association uDokotela Mxolisi Ngwenya othi odokotela abakhalalanga umsebenzi kodwa okwenzakalayo yikuthi abala mali yokuthi baye emsebenzini.
Indaba nje ehlupha kakhulu emsebenzini lapha yikuthi uhulumende sizamile ukukhuluma naye but uhulumende katshengiswanga ukuthi yena ungumuntu ofuna ukuthi into zakhona zenzakale ngesikhathi nje esifishane. Uhulumende samtshela mhla ka 23 ziwanjeni ukuthi 23 January samtshela ukuthi uhulumende sile ndaba ezinje. Sile problem yokuthi akula equipment ezibhedlela, abantu bathatha imali zabo behambe bethenga equipment, bethenga ama drugs izinto ezingamali siye okumele singazi khona esibhedlela. Bebuye belatshwe kusetshenziswa zona lezi zinto. Laba abangelazo izimali abavela khatshana le nxa kungatholakalayo into zakhona abakwanisile ukuthenga akusela kulatshwa okukhona. And then the second thing ukuthi uhulumende samtshela kanjalo futhi ukuthi thina izikhathi esisebenza ngayo uyathola ukuthi uyasebenza even 24 to 36 hours ungaphumulanga.
Ungasichazisela nje khonapho ukuthi ninalithola malini njalo lifuna ukuthi imali kwengezelwe ibe njani singakakhulumi okunye likufunayo?
Ekuqaliseni nje sifuna ukuthi sibhadale imali ezasisebenza from October kuze kufike lolu suku lwanamhlanje ezazibizwa kuthiwa ngama-locums during our own spare time. Okwesibili ukuthi i-on-call allowance kwakuthiwe izakhwezwa iyefika ku-$720 but lanamhlanje ayikakhweli iziyefika khonapho idlalela nje kubo-$300 ngenxa yokuthi last year wayingezelela abo-$72. Owesithathu nje okunye angazi kumbe lokungayenza ukuthi ngilisendele i-full document yokuthi ezinye izinto ezishuphayo zinenjani, ngoba bekule kuthiwa i-retention allowance ebeyisiza kakhulu abantu abasemakhaya, bayitshayile bayehlisa ngenani elingafika 87%. Ukuyehlisa ukuthi 87% yiyo ephumileyo, basala le 13% of imali yakade evele bayibhadala ukuthi bezama ukukhombisa abantu ukuthi behambe emakhaya. So sinje lathi asisazwisisi ukuthi uhamba njani.
Kanti pho manje abongi labongikazi onesi bona ke basebenza njani?
Hayi, bona oba manje bakhona emsebenzini bonke fully fledged, bacontinua ukuthi chatha ama-duties noma.
Sesibone kwesinye isikhathi nxa kunje uhulumende eletha udokotela besisotsheni bakhona yini?
Okwamanje besingakababoni, bebengakafiki, asazi kumbe bazababisa kumbe kanjani, but kujayele ukuba ngumkhuba wawo ukuthi xa kuyikuthi sokwehlule kubadokotela kade besebenza esibhedlela bebise udokotela besisotsheni, ngoba labo nje abavunyelwa ukuthi behambe kwesitrike. But odokotela besisotsheni abakho baningi kangako, inani labo alingeke likwanise ukuphakamisa isibhedlela, for example esinjengempilo Parinyata Hospital.
Lo ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela i-Hospital Doctors Association, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abaqoqa umkhosi wokugcoba umnumzana Bulelani Collins Lobhengula Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele emcimbini obukhangelelwe kwenzelwa enkundleni yeBarberfields osuthiwa nguhulumende ungasenziwa, bathi uzaqhubekela phambili lomkhosi yetheswe inkanda yenkosi ngomgqibelo. Idale leRoyal Council lithi lamhla izinduna ziza kuyahlangana leziphathamandla zikahulumende, umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo, lo mphathintambo obona ezamapholisa umnumzana Obert Mpofu, emahofisini emhlahlandlela ngesikhathi sika 10:30 ekuseni lamhlanje kudingwa isisombululo salolu daba. Uzulu wonke uyanxuswa ukuthi aye khonale. Idale le-Crown Council lahambisa njalo lolu daba emthethwandaba lucela ukuvunyelwa, ngoba lithi phansi kwesekelo sombuso akusilocala ukutshengisa ukulandela usiko. Lolu daba luzangena emthethwandaba lamhla emini ngo-2:30. Kodwa idale le-Crown Council lithi njalo litholile ukhophe lokuthi umnumzana Zwide Kalanga Khumalo uyaphikisa ukugcotshwa kukabulelani Khumalo, ngoba isithi yena yiyo inkosi. Kulenye njalo inhlanganiso eMambo Dynasty Trust, lomunye undoda othiwa nguDube abahambise udaba lunye emthethwandaba befuna ukuthi ukugcotshwa kukabulelani Khumalo kungenziwa. Unkosazana Thokozani Khuphe, lenye inkokheli yebandla le-MDCT ebalisa unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo, baza kuya yini eHarare ukuyakhulumisana labanye babo kungakedluli amalanga ayisikhombisa njengalokhu okunqunywe lidale le-National Council yebandla le-MDCT. Abadala bathi sizabona ukuzawela khona induku loxakuxaku. Ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iyaqhubeka kungela sisombululo lona ukhetho soludumela eMansumpeni. Izolo intatheli zindaba ebeziye emhlanganweni we-National Council eye-MDCT ziphume zikhala ngokuhlukuluzwa ngabasakhulayo baleli bandla asebesazakala ngobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla i-Harvest House. Enye yalezi ntatheli zindaba uHaru Mutasa eloba enkundleni ye-Twitter uthi ukuya emhlanganweni we-MDCT sekusesabeka kulokuya emhlanganweni we-ZANU PF. Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba e-Misa Zimbabwe ikhuthaze ibandla le-MDCT ukuthi lizinuke amakhwapha kudaba lwedlakela. Ukhuphe lenye inkokheli sebeke bathi kabayi eHarare ngenxa yodlakela kulandela ukutshaywa abakwenziwa emngcwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera. imizamo yokukhulumisana lokhuphe labanye bakhe yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandlaleli esigabeni sakobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ukhuphe labanye bakhe bazicithela isikhathi ngoba ubukhosi ngobuka mnumzana Nelson Chamisa.
Baba Gande, into efanele siyenze siyithathise i-constitution yethu. Okokuqala, i-constitution yethu ya-amendwa ngo-2016 ivumela ama-vice president amathathu. Indaba le yakhulunywa, abanye baze bathunywa yifaction kakhuphe ukuya e-court. I-court yafika yakulahla nokuyala yathi izinto zomthetho. Kusuka khonapho saba lama-vice president amathathu. Ngo-2016 umama ukhuphe wa-ekta. Ngo-2017 wa-ekta sibisa isikhathi eside. Kuthe sokuphambili ubaba umduri laye wa-ekta njengo-president uTsvangirai Segune. Akuzange kube nesicinde ukuvungama ukhuphe kazange ale lokhu. Sasetshenzwa kunjalo. Kutshengisa ukuthi lokhu ubaba upresident uTsvangirai wayerotate ama-president ama-vice president. Ngoba ukhuphe wayese ekile, umduli wayese ekile. Nango umduli lo mama ukhuphe basebezihambela eGoli bebizwe ngabanye abantu kunganani lo mhlangano we-MPC wasekhetha uChamisa uthi kambambi. Yikho kuqala khona uhlupho. Njalo umama ukhuphe lama-records njenge-member ze-National Council. Lokho wakhalala okungena imhlangano sokulenyanga ezingu-8.
Manje sikhuluma nje ebandleni khona ngapho kobulawayo kuhamba njani njengoba yena umakhuphe engomunye wenkokheli esingathi emqoka. Kuhamba njani? Kulokuhlangana yini? Kukhona okwenzakala?
Hayi, iqiniso ukuthi iphathi ingaba lengqongqoqela eqinileyo njana ikhothama vele kuyavunguza. Amanga mabi ukhuphe ngumuntu edela amandla amaningi njengoba edengu-vice president kweminyaka eyi-14. Khonapho kulabantu abamlandelayo abamsekelayo. Kodwa ngokuhamba kwezikhathi abantu bazabona iqiniso ukuthi bangenzani. Kungehlula kanti hhayi kungcono ukudivosa lokuhlala lokhu elitshaya nendlini omunye uzazise. Siyakwazi ukudivosa abantwana abaningi bayaqala sebehlupheka izinto zihlupheka kodwa sizamile njengabadala bebandla sizama ukukhuluma labo besala. Into eyaconula abantu kakhulu ukuthi umama umakhuphe u-vice president party ngaphandi okuthiwa yikubambana kwamabandla ngoba ubona ngani isikhundla seku-vice president sizasuka kuye. Ngabe yena uvumelana labantu ukuthi senzenini okuthiwa big grand coalition, sasikhuluma nge-big grand philosophy, njalo bona i-executive lekuthiwa i-national executive standing committee bapha amandla wonke kubaba uTsvangirai esaphila ukuthi hamba uye nisa abanye bajoyine i-big grand. UTsvangirai wahamba inyanga lehafu emareserva bavumelana bafika bavuma bathi bafuna ukuhlangana labanye amabandla senze i-grand coalition. Sasesithina sesithi sifuna ukwenza i-NDC alliance. Yikhonapho abanye abathathe i-National Standing Committee abadada abahle bahlamuka khona bathi hhayi amathithi akobulawayo thina siyevele siyawina siyezonke asifuni omunye esizawathatha. Bathi i-coalition give and take. Yikho-ke abantu bakhe baba nokhophe.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, isikhulumeli sebandla le-MDCT esigabeni sakobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abake basebenzela umsakazo kahulumende oweZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC, iningi labo kungabaxotshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2002, bakhalaza kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angenele udaba lwabo lokungabhadalwa imali zabo lokuba sebefuna ukuxotshwa eHadley House edolobheni leHarare lapho abahlala khona okwakathesi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labahlala esakhiweni seZBC eseHadley House bathi sebehlale levalweni bese saba ukuhlukumezwa njengoba bethunyelwa incwadi kokuphela zokubaxotsha kule ndawo. Unkosikazi Dorcas Mangwende oleminyaka engamathumi ayisithupha lanye yokuzalwa 61 utshelela umsakazi ukuba kabasazi ukuba bathini njengoba bengelayo le mali yokuziphilisa inkampani ilokhe ingakabanikezi ongokwabo. Ebeka umqondisi wale nkampani uMnumzana Patrick Mavura umlandu wokungazinikeli kulokhu okumele kwenziwe yile nkampani ogoqela okwanqunywa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court okuphathelane lokutholiswa kwabo imali zabo zempentsheni. Laba labazali asebabhubhayo ababesebenzela linkampani alokhe besahlala kule ndawo yeHadley ngokuswela indawo lapho abangaya khona ngenxa yokuswela imali bathi babhekane lobunzima njengoba bengazitholanga imali ephiwa abasalayo lapho umzali ethe wabhubha. Unkosazana Duduzile Sithole ngomunye olomzali owasebenzela linkampani okwesikhathi eside elandisa ngobunzima abhekane labo.
Into eyihluphayo yiyo ukuthi asinikwanga imali, ama-pension. Umuntu zasoze sebenza iminyaka yonke le enganikwanga i-pension when uyi-beneficiary. Even sebekutshela ukuthi suke eflatini, ngisuke ngiye ngaphi linganikanga izimali ezasebenza ngumzali wami. Sesidingiwe ukuthi sibe siye emakhothi besikhipha njengami mina bangikhipha. 3 months umama evela ukubhubha bangikhipha lapha bathatha ifurniture yakhe yonke. Up to now ifurniture yona le abazake bengibisele ngiyaqalisa ukutsha.
Kunje uMasithole uthi enye yempahla eyachiwa ngumzali wakhe ngesikhathi ebhubha seyathathwa ngumthethwandaba ngemva kokuba abenkampani le bekhweze udaba lokunganelisi ukuhlawula imali yerent okwenyanga ezintathu.
Bathi yambhadalanga ama-rentals for 3 months prior to umasalwesifa. Ngifithi ngiyayibhadala njani mna melela ukuthi linike izimali zomzali lididucte elalikuyenza. Yapho ngubona sokubuya messenger of court ekuseni bakhipha konke bangikhela phandle bathatha ifurniture bathi sesifani ifurniture yona leyo equivalent to 3 months rent. Ngiyahamba ngiyafika i-legal advice ukuthi ngiyenze njani. Ba-turn around ukuthi besithi ZBC ayindlisele ifurniture leyana. I-ZBC yathi hayi kahambe yedwa ethathe auction sebesithi mina mbhadale i-storage fee. Yathi u-legal advisor wathi uyabhadala njani kasiyobuye wathatha ifurniture yini. So hambani liyebhadale limnike up to now ifurniture yapho ngikuhamba.
Ngesikhathi lumsakazo usethekelela lendawo bekulabantu abekade bephakathi komsebenzi wokudiliza lokukhipha enye impahla ezindlini zeHadley House kumakamelo angelabantu. Abahlala kiyo besithi bebona kuyindlela yokuba bamba ngamandla ukuba basuke. Abaxotshwa umsebenzi laba bayemba phansi ukuba abasoke basuke kiyo baze betholiswe okungokwabo. Umqondisi wale nkampani uMnumzana Mavura uthe ngokuzwa ebuzwa ngalolu daba wathi ufuna ukuba alotshelwe imibuzo yakhona ukuze anelise uzoyiphendula ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC lisibamba kumakakasa ku 909 medium wave la shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye undoda wedolobho leMassachusetts owathumela indodana kamongameli Donald Trump uDonald Jr. incwadi elethefu ubotshiwe esetheswa icala lokusebenzisa iphoso ngendlela engalunganga. Uhulumende weMelika uthi umbiko weRussia ukuthi kwenziwe indlela yokusa uncedo kudolobho leSyria elilempi kuyinhlekisa ngoba okumele kwenziwe yikufaka izikhali phansi ilizwe lonke jikelele. Idale leCongress yakweMelika izolo belihlaziya ubudlelwano balo lelizwe leZimbabwe kulandela ukungena embusweni kukahulumende omutsha. Izijeziso zenotho zikhanya zizaqhubeka zikhona kuze kwenziwe ukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, kuyezwakala ngumbono omuhle lapho kulohlupho khona. Kuqakathekile ukuthi abantu bahluzisise ukuthi lokho kade kuhlupha kambe laba kade behlupha bakubambe njani. Kukhanya ngezithembiso ezikhona lokukhanya okukhona kuyathembisa ukuthi hayi inhlonipho yoluntu ikhona, ngoba ungabona umuntu kumbe ubone ibandla izolo belingafuni ukuthi abantu abakhatshana bezobona ukuthi lenzani nxa kulokhetho. Ungabona nxa ibandlalelo kumbe asebephethe ibandlalelo sebesithi kati sifihlani, sebesivalelana abantu ukuthi bezobona, kutshengisa ukuthi kababuye bazibonele. Lapho kulohlupho khona babona ukuthi hayi bekulohlupho la, okulungiseka kulungiseki.
Ngiyakho inqobe ebaba Mhlanga, ngena khonapho.
Okokuqala, lami ngivumelana loNkomo ukuthi inkulumo yabantu beMelika uma besithi izijeziso ukuze bazesule bafisa ukuthi amalungelo oluntu lakho konke okuphathelane lezokhetho ukuthi kube free, fair and credible kumele kube khona. Ngiyavumelana labo, ngivumelana loNkomo uma esithi lapho kulohlupho khona kumele kulungiswe. Kodwa iproblem engiyibona ikhona ukuthi eZimbabwe uhulumende okhona kathesi illegal. So uhlupho lukhona ukuthi ukhetho lolu lamalungelo oluntu lawa aza kuba khona yini, ngoba already sibone bona bodwa indlela abehlukane ngembono ngayo baze baphathelana isikhali, abanye baxhoswa babaleka basabalala iganga. Ungabona ngensuku zalamuhla sisamukela uhulumende nge-21st century ongene ngekhulu sithi sikhangele ukuthi uhulumende lo ongene ngekhulu uzasilungisela ama-elections azaba free fair and credible. Kusho ukuthi silohlupho njengabantu, iZanu kanye ngeke yenze ama-elections a free fair and credible.
Nansi indaba baba uNkomo yakhuluma obaba uMhlanga uthi ngeke lenza ukhetho olukhululekileyo njengebandla leZanu PF.
Well, umbuzo wami wokuqala ukuthi then how do you judge umuntu ungafiki lapho kumele ukuthi judge khona? Okwesibili, nxa ekhuluma ngokuthi is unconstitutional, ngenye indlela uvele sithi iparlamente yeZimbabwe is unconstitutional because in my view ukukhitshwa kwakhe kade kuvele esiya impeachwa eparlamente. Awujaji ungafiki lapho kumele ujaje khona. Abe-America bathe sifuna ukubona, ofuna ukubona uzabona then abe sejaja esenza isinqumo based on asekubonile.
Ubaba uNkomo uthi ungabambiswa ngekhanda baba uMhlanga.
Kunjengokuthi isela uvele ulazi ukuthi lihlala litshontsha yileli sela, obusithi hayi nginika i-second chance ukuthi ngiprove even nakumakhelwane ukuthi azibone ukuthi lisela kumbe hayi, anje vele siyakwazi.
Baba uNkomo, khona kuqakatheke kanganani ukuthi eleZimbabwe lidlelane kuhle lamazwe omhlaba?
Ukuqakatheka kokudlelwana lamazwe omhlaba wonke yinto eswelakeleyo ngesikhathi umgabe iminyaka yonke le ekhona ebe yimistake. Nxa ungumuntu nxa wenza imistake kumele uvume ukuthi yenze imistake. Now inkulumo kaMhlanga ilungelo lakhe uku-analyze ngendlela a-analyze ngayo and mina I will not make an apology ngalokho engikuthile ukuthi nxa bejaja bazajaja ngemva kwaleso sikhathi, anti bathe bafuna ukubona ngababone ukuthi kuhambe njani bese bejaja bona.
Sengikubamba umlomo Nkomo, utsho ngibuze nje kancane, utsho ukuthi impeachment was imminent ngemva kwekhulu?
Nazana analyze we mana, analyze the way you want to analyze it, but mina I'm saying my mind and you're saying your mind.
Analyze Nkomo, ngiyabuza analyze, ngiyabuza ukuthi impeachment
ayikho. Ngithe ngiphendule Antubuzi opinion yami. That's my opinion, and I stand by my opinion, and you won't change my opinion. In as much as Zana, mina ngiyayihlonipha opinion yakho ngombono wakho, and I expect you to respect my opinion.
Ngiyashoniphe yakho ikungubuzumbuzo yi-democracy.
Ikuthi ukhatshana awulandelanga. Nxa wawulandela.
NgangiseZimbabwe. Actually, ngangiseSouth Africa kusenzakala. So singatshoni sihambelana. NgangiseJohane laye. Konke okwenzakalayo sasikubona siyakwazi. Akufihlalalanga kulezi nsuku sile internet
e-100.
Manje.
Kutsho ukuthi umbono wakho angiphikisani lawo. Nxa wabona ngaleyo ndlela, indlela wabona ngayo. But mina ngikhuluma ngendlela engiyaziyo.
Awubona ngamasosha ezi-3D.
Babumhlanga uyatsho asikuthiye khonapho ukuthi ngombono wakhe layo ubaba uNkomo.
Yi-problem yabasezayo labo uyazi ukuthi abantu bangikhona abantu.
Hayi, Zana Tungamilayi. Ngaye sesithi i-problem yabantu bezanu. Then I've said my mind, that's the end of the story.
It's a disappointing thing. Ngesuku zalamhla lokho liphikiswe ligangelelo.
Oh lapha odaba lwethu ingxoxo le iphelele emoyeni umnumzana Nkomo sebeke ifoni phansi lo ke bekungumnumzana Effort Nkomo isiphathamandla sebandla lezana PF exoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga. Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu adlala kusibanga se-Premier Soccer League kobulawayo asemalutshwana kakhulu kulandela ukusuka kweqembu le-Haumain eseliyazise i-PSL ukuthi hayi selifike kogoqanyawo ngoba liyehluleka ukuqhubeka. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu le-Haumain libikele inhlanganiso ye-Premier Soccer League ukuba lisenelise ukuqhubekela phambili lidlala kusigaba se-CAS le-Premier Soccer League. Njalo abe-PSL bathi sebenxuse iqembu le-Harare City ukuba liphenduke ukuzodlala kusigaba saphezulu njengoba kuyilo eliphutshe imidlalo yanyakenye lisendaweni ye-15 engalaneni yemiklomelo. Abe-Harare City bathi bona basahluza lokuhlaziya lolu daba njalo bazathatha isinqumo ngemva kokuhlala phansi belucubungule. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi uzwela abadlali beqembu le-Haumain bona sebelahlwe sokusele insuku ezimbalwa ukuba isizini iqale.
Ngokubona kwami udaba lwe-Haumain luzisa usizi, sikhangele ukuthi kuzokulama-players akade sesayine ama-contracts esithole umsebenzi, sikhangele njalo ukuthi even loba qeqeshi akade sebethole umsebenzi sokuvuka kuthiwa akusela lutho. Kodwa kuHarare City kubayenzele kuhle, yebo sebephendukile ku-Premier League njalo singathi team elama-resources, kodwa ngokubona kwami mina kuyinto ebulele kakhulu abafana abe-Haumain akade beyidlalela labaqeqeshi.
Isikhulumeli senkampani ye-Metal on Gold uRangamberi uthi linkampani sicabange ukuba iguqule inhlelo zayo ezokusiza uZulu ingakhangeli umdlalo wenguqu kuphela kodwa igxile kakhulu ekwakheni izakhiwo eziphathisa uZulu. Lesi sehlakalo sitsho ukuba amaqemba obulawayo asele edlala kusigaba se-PSL asemane kuphela, njalo lawa ngathi ele-Highlanders, ele-Chicken Inn, ele-Bulawayo City kanye lele-Bulawayo Chiefs. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakhalele umsebenzi izolo bakhuthazwa nguhulumende ukuthi babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zisahluzisiswa. AmaNdebele aqoqa ukugcotshwa kwenkosi yawo umnumzana Bulelani Collins Khumalo athi lomcimbi uzaqhubekela phambili ngomgqibelo eBarber Fields lanxa uhulumende esithi ungenziwa. Uza kuya yini eHarare Nkosazana Thokozani Khuphe kungakafiki amalanga ayisikhombisa ukuthiwa angedlulisa uzathathelwa amanyathelo na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elithukela ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.